Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingani kukanjani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 womfulo mhlazi ku 12 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
udlame lolebesiluzwela eNatali nje iKZN izolo solumemetheke lwaze lwafika la eJohannesburg.
Kambe luzaphetha ngani udlakela olwenzakala kwele South Africa?
Umkhuhlane usungene wazungena emakhaya. Okunye sabasabanga ukuthi bakhulume ngabantu ababesuka kwezindawo ezichathana bezivakatheni.
Igciwane le-coronavirus selingenile nasemaphandleni esigaba seMathebeleland South.
Indawo engani kubhase okumangalisayo kusekwante.
Esigabeni seMathebeleland North khona lakho kubikwa selisidla ubhedu. Namuhla kubekwa abathathu abaphiwa isicoco samaqhawe esizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udlame oluqhamuke kwele South Africa kulandela ukubotshwa kukamnumzana Jacob Zuma owake waba ngumongameli wele South Africa solusabelele lwafinyelela amanye amadolobho luvela esabeleni seKwaZulu-Natal. Abasekeli bakaZuma batshisa izimota lezakhiwo besithi kumele akhululwe ejele. Izolo bafinyelele amanye amadolobho abalisa iJohannesburg. Kwangenelwa izitolo abantu babutha impahla. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa unkosazana Victress Mathuthu njalo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane iZim Imbokodo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Angibingelele msakazi, ngiphinde ngibingelele kubalaleli. Igama ngingu Victress Mathuthu. Ya, eyi isimo sibi. Udlame lolo besuluzwela eNatali nje iKZN izolo solumemetheke lwaze lwafika la eJohannesburg. Njengoba ngikhuluma nje kanje eJohannesburg sokube lezigameko eziningi ezibalisiweyo lapha, kuphishwa izimota, kukwatulwa izitolo, kusenziwa imdisho elo ehambisana lodlame kakhulu ngayo le imbikisho yabethi Free Zuma. So asazi ukuthi into ezahamba ihambe iphelele ngaphi, kumbizi finyile kumbe kuze zonke ezinye ingxenye zeSouth Africa izafika yini kumaprovinsi yonke eSouth Africa. Ngoba kwamanje njengoba ngikhuluma kanje impela, hayi lapha eJohannesburg udlame selukhona selungenile. Lona lolu mpela besilizizwela khona le eKZN solumemethekelwa lwafika lakhona phela eGauteng. Awuyisimo esingazi ukuthi sizosibamba kanjani, ukuthi into ezosebenza iphele nini. Kodwa kwamanje lathi lapha eJohannesburg sesiphakathi kwalolu udlame lwabantu ababhikishela ukuthi kukhululwe owayengumongameli weSouth Africa uMnumzane Jacob Zuma.
Manje ngokubona kwakho, kuyini okumele kwenziwe ukuze lolu daba luphele?
Mthakazi, ngokubona kwami ngicabanga ukuthi lokhu sosezandleni zabaphathi belizwe, ikakhulu umongameli welizwe ubaba uCyril Ramaphosa, ukuthi akube nguye o-addressa abantu, akhulume labantu, abachazele ukuthi kungani kumele bengalwenzi lolu dlame, kungani wakuZuma kumele ahlale ejele bengeke bamkhuphe. Abantu banikeze izizathu abazazizwisisa, ngoba okwamanje abantu angiboni ukuthi lesi sizathu abasinikezwayo ukuthi ubaba uZuma ubotshelweni, uvalelwe entolongweni uzahlala izinyanga lezi ezilithumula nhlanu entolongweni, angathi abantu abakuzwisisi ukuthi kungani kuzamela ahlale ejele. Abanye abantu bakhala ngokuthi ubaba uZuma usegugile and manje kulalela ubhubhane lwe-coronavirus, ukumvalela ejele kuzabe sokuthi uzabe esesimeni esingamenza atheleleke ngaleli gciwane kalula. So bathi bazale izizathu eziningi. Ngakuyukuthi kuyenzeka ukuthi abaphathi bezwe bazame ukuthi balalele lezo zikhalazo zabantu bese bezibhekisisa bebona ukuthi benzani ngakho. Kungathulwa kuphela ukuthi hayi abantu njengoba bebhikisha kuzaphela, ngoba asikwazi ukuthi kuzohamba kuphele lephi. So kumele ukuthi abaphathi bezwe babe yibo abazama ukuthi bakhulumisane lezi zalwane lezi ezibhikishayo, ngoba udlame lwakhona lona lolu alubonisa ukuthi lungaphela lento abayifunayo abantu ingenzikanga kumbe bengatholanga inkulumo eqinisekisayo ukuthi kungani kumele umongameli ahlale lo wayengumongameli ahlale entolongweni.
Unkosazana Victress Matutu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose amathumi ayisithupha 59 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuphume kumanani ayethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose 1,912 abatholakale belegciwane le-coronavirus, okulinani elehle kancane nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose 9,362 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Lokhu kwenzakala kulembiko ethi emaphandleni lakho selibhahile leli gciwane. Sixoxele sakhamuzi sesigaba seBulilima West umnumzana Solani Njemnyama Moyo. Saqala ukumbuza ukuthi unjani umumo esigabeni sakhe.
Umkhuhlane usungene wazungena emakhaya. Okunye sabasicabanga ukuthi uyakhuluma ngabantu ababesuka kwezindawo ezichathana bezivakatshela. Ngathi last 2 weeks ledlulileyo eStone Hospital eNtole ngale kube kulabathathu kade bekhorontayile. Ngokuzalwa abanye bakhona babuya khona lapho kokungubo ngaphansi kweBulilima East ehlangane neBulilima West. Kwazothi ubaba onguye ubaba wethu onguheadman uMangoba laye bengumuntu ebebanjwe yi-corona waze wafika seplant wa-quarantine, kodwa ngamandla kaJehova usizwa kuthiwa sengcono kakhulu. Kunzima emakhaya, ngikhuluma nje iviki leyo esiphuma kiyo ababili, oyi-one ubuya emagumbi, oyi-one ubuya kwenye ivillage esedamu komasendu eklinika ngomasendu babanjiwe benjalo le COVID. So silobunzima obukhulu kakhulu kulabo bantu ikakhulu ababanjayo, ngoba xa sebebanjiwe ikakhulu nazo kwamasenda kulala baba quarantine khona, babayeka bahambe bethi kabahambe bezihlalela ekhaya. Akula muntu ozohlala ekhaya ngapha elambili engakho ukuzingela ukudla. So kunzima kakhulu ukuthi lo muntu ngaze ekhishwa lapha uzahambe boarding house ngihambe thelela abantu. Silendaba enye ehluphayo yamabhora, abantwana ababhizi badlala ngamabhora, akula mamaski. Ngathi nje singabantu laba esithembele kuNkulunkulu, umkhuhlane susingenele emakhaya ikakhulu iMasouth. So kulubunzima obukhulu kakhulu ngalo mkhuhlane weCovid.
Abantu bona bayalandela na iziqondiso ezempilakahle?
Abantu bayazama ukulandela ukubana balandele imithetho, ukubana bagqoke amamaski nalaba benawo. Uthola umuntu egqoke le mask ukuthi igqoka one day uyilahle, nxa la inikwe ngomunye umuntu uyayigqoka iviki yonke, uthola isiminyama ngendlela ukuthi bayashota abantu bakithi. Ukugeza izandla bayageza, ngikhulume nge-sanitize ivele kayikho, bayageza. Even esibhedlela i-sanitize yashota. Okusizwisa ubuhlungu yikuthi sisemakhaya, sisemakhaya nje izinto ezingama-mask, izinto kubani igovernment aluba iyacabanga labanye abalama business becabangela abantu bathenga ama mask lawo badonate ebantwini, ngoba iqiniso lihle abantu baphila ngokuthi uNkulunkulu khona uzaba nathi.
Khona ukuhlatshwa ijekiseni ye COVID-19 bayayifinyelela yini abantu?
Ukuhlatshwa ijekiseni leyi ekuthiwa yiyo or bathi yavikela ngoba kumangazayo ngangisizwa kuthiwa noma ungazohlabe kwenzeka ukuthi futhi ugule. Injection leyo esikhuluma ngayo ayikafinyelele emakhaya, sizobe khuluma ngayo ukuthi kuzaba lelanga lapho abantu abazahamba besiya hlabisa, kodwa ayikafinyelele emakhaya. Umkhuhlane ubhokile ngiphile.
Umnumzana Solani njengenyama moyo isakhamuzi sesigaba sekulili ma West ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esePlumtree. Lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lokhokhela inhlanganiso ephathisa izakhamizi zesigaba seMathebelele North iRural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu ukuze sizwe ukuthi isigaba seMathebelele North sona simi njani ngegciwane le-coronavirus.
Ama statistics akhona aveza ukuthi liyakhwela akufani la kuqala iqalisa iCovid ukuthi besiba lama cases 102 kuzindawo zemakhaya kodwa kathesi hayi kubhahile kakhulu indawo engani ukuthi kubhahe okumangalisayo kusewanke edolobheni lewanke yikho lapho kuveza khona ama statistics sibili ahlasimulisa umzimba kodwa lakubonkayi lupane uyafuma ana sibili kusedlula abantu abayithupha abayikhombisa ngamaviki ababe banjiwe lo mkhuhlane. So esingakutsho ukuthi okwakhathesi igciwane leli libahile sibili emakhaya akufani la kuqala liqalisa lapho ebesikuzwela khona emadolobheni ngapha kokulutshwana.
Ubona abantu bayalandela na imigoqo yokuvimba i-coronavirus?
Okwakhathesi abantu kungani umthonselanyana wokwesaba usuke khona nxa siqathanisa lakuqala igcikwane leli liqalisa ngoba sebebona ama-cases sibili esenzakala emakhaya. Engakutsho ukuthi akula mfundiso edephileyo engenileyo kakhulu emakhaya okungenza sithi sibili nxa siqathanisa lezi indawo kuthi abantu bayalandela izinqumo usafumana kusiba lokuyekethisa sibili okukhona ikakhulu nxa uhamba kanye ngqo emakhaya kumavillages abantu ngani abakakuzwisisi kabanzi ukuthi kuyini vele lokho lokho kusesele lama theories amaningi kakhulu ngali COVID-19 abanye bephika besenda inkani ukuthi akukho lokho kusadingakala ukuthi kusabalaliswe imfundiso abezempila kahle bangene bagcile sibili emakhaya basebenzelane lobukhokheli obukhona emakhaya abogoqela abezomdabu ama traditional leaders lama development committees abengqubekela phambili emakhaya ukuze bakhankase kabanzi kukanti ke le ndlela zokusabalalisa information emakhaya zilutwana kakhulu.
Ukuhlatshwa ijekiseni ye COVID-19 nge
esikunanzelelayo ngokuhlatshwa kwamajekiseni ukuthi kungani kugxile kakhulu kuma cross point centers akusabalalanga kwangena kuma villages kungakho ke nxa sikhangela eziqintini zeMathebelele North ifumana ukuthi abantu abaningi kabalalwazi ngokuhlatshwa njalo kabalandlela zokufinyelela indawo lapho okuhlatshwa khona kuma growth point kakhulu kuma growth point centers kungakho ke abantu abangaphandle kwama growth point baluthola nzima uhlelo lokuhlatshwa amajekiseni.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumkhokheli wenhlanganiso ephathisa izakhamizi zesigaba seMathebelele North iRural Communities Empowerment Trust ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eselubhane. Kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi lamuhla kuzabewa ababhubhayo abaphiwa inhlonipho yamaqhawe esizwe abathathu abathi abomnumzana Absalom Jimonyo nomnumzana Michael Jakava abazabekwa emathuneni eHeroes Acre nomnumzana Abraham Giwane uzabekwa eMguza. Ithi iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi idolobho lakoBulawayo libe nezehlakalo zobudlova kusetshenziswa imibhobho ezingamachumi amathathu lambili 32 ngenyanga ezine kusukela ekuqaleni komnyaka. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani basakazi abahle? Hayi, ngiyabonga. Xa umdala esaligcinile. Kembuze lapha basakazi labalaleli, leZimbabwe yonke nje jikelele lomhlaba. Umlanga kwakathule imali enganani? Uthembisa ukuthi uzanika amawoveti abalwayo, uthembisa ukuthi uzagepha abantu abasebhalahwe abangcwabe kahle, uthembisa ukuthi uzahlawula abalima bamhlophe. Kahle kahle umlanga kwa ule malini esehluleka ukuthenga ivaccine. Kwani lizwelonke yonke leyo uzayithatha ngaphi imali? Kumele bekunanzelele ukuthi from 1980 asiso bantwana abancane thina sesikwazi ukuthi every time nxa sekuzoba ngama-election izithembiso zabo kazipheli. So hayi, please sicelani weke asihloniphe. Angake ethi sehluleke ukuncedisa nje abantwana besikolo abe-primary ngamabhuku. Akulanto even one isithembiso sesikwanisile. Izithembiso zabo ziningi kakhulu. Banomgodi wezithembiso ongacithiyo abantu bezani, uhulumende wezani. Akulanto even A1 abayifezayo. Ende siyabezwa lapha abakhuluma emaradiyweni bethi kulungela uZuma kabotshwe. Cela ukuthi abantu besihloneni beke beqale bekhuphe ukhophe olukwabo ilihlo. Azange ke sibezwe lapha besukuma bethi umgabe kabotshwe. Bahlezi phezu kwamangcwaba legazi. Bona lapha indaba bengathi ukuthi umnanga kwalotshwe engaka babotshwe. Kodwa bakhulumela ukuthi uZuma kabotshwe. UZuma kabulala ngamuntu. So kumele amaZimbabwenzi akwazi ukwenwaya lapho kuluma khona. Siyabonga.
Awusalubonani, salubonani kwindawo zonke. Kena ku Studio 7 abalaleli waka Studio 7 bonke ngiyalibulisa ezindaweni zonke. Ngibuya endaweni yasekhesi ngibulisa uAntwamu Nambuya enjelele, ngihambe ebhinga ngiyabulisa usiswami Nadumo ngithi linjani linjani lonke, usiswami endaweni yasemthabezi linjani lonke linjani lonke ngapho. Siyasibekezeleni bafowethu kuzimo eZimbabwe sibhekile kudala sasazi ukuthi ma ufika uze kuthiwa kukontuthu ziyathunqa ungena uzwe kunuka kamnandi. Okwamanje ma ungena uvele ubone ukuthi lapha kuzima, sokunuka amasireti kuzima, ivini kuthiwa sathola uzibuse but akukacaci. Size sifise ma kungabiselwa belungu maybe bangabuya lobungcono, ngoba laba bempumalanga basicabangele. Libe liyakubona bafowethu indawo zonke labalaleli baka Studio 7. Okusokusala yikuthi sibambaneni sonkeni, sincedisaneni. Omunye mayele empupho, omunye lesithe wasincedaneni, sihlanganiseni kube into wani, ngoba kuzima kuhlupheke elizweni leli. Ma kusabusa laba bantu akukayo kula ukukhululeka, badlele ezikhwameni zabo. Sibe siyabona lalo otshontsha imali leyo ubuyalungisa ilizwe kube lobungcono. Ngajabula le audio ingafundwa izihlobo zakithi.
Sanibonani bantu nonke elingabaphathi bohlelo lwe-Studio 7. Ngithanda ukubingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Ngibonga kakhulu kini nonke ngohlelo eliniphathayo, uhlelo oluhle olokwazisa abantu ngesimo somhlaba wonke jikelele. Ngithanda ukulibingelela kakhulu nonke kakhulu. Ngibingelela nobaba abathi ngu-Ezra Chisa engamgcina kudala kobulawayo, kusese kobulawayo kungakabi semanciweni. Ngiyambingelela ubaba okhulumayo nguRisi nguMadida ozalwa endaweni yaseLupane endimimbili kuwadi kuvillage iMyathi. Ngibingelela nje kinonke bantu bakithi, ngibonga nje uhlelo lwenu. Ngikho engithanda ukuthi ngikubonge kini, ngiyabonga. Anginakho okuningi engakusho okwami bekuyikubingelela nje kinonke, ngiyabonga. Angazi loba nami ngizongena yini, ngoba ngiyaqala nje ukubingelela ku-Studio 7. Ngibonge bantu bakithi.
Salibonani emsakazweni, salibonani Studio 7 lonke likhuluma lomamlotshwa lapha owelupane. Uyazi ngizubuhlungu ngoba balombe kuthe ngumavaza kumbe kuthe ngumakwaza kumbe lithe ngubani. Ngizubuhlungu hloko zami, ngizubuhlungu. Uyazi nxa eyakuthi khona yena abantu emaphephelelendi yabafayo kwatsha kwacima kwabula abantu abangu-3,000 kathi kwaloba hambe ngoyedwa hambe ngamabili vele abantu bebulawelwane. Vele izakhamizi vele zenzeni Nkosi yami, zenzeni izakhamizi zakhanya zibulawa? Ye bantu benkosi, kambe shukho nongasoze afe yini? hayi ungenzi njalo mabaza ungenzi njalo banengi abezenza njengabezano banengi bangaphi namhla bangaphi ukubalisa ukuthanda kuyesabeka uyazi ukuthi banengi abezincoma bezincoma ngezambe bona ngani vele hayi asoze bayandawo abayindawo hayi lokufuna nje lo abengafa bangahamba ngelele ezulwini kodwa uyazi kunzima uyazi sizinukela amakhwapha sihlobo zami Dr. Mavaza usatambe uchidaro uchiti he vanhu vakafa hayi 3000 even kana kwakafa 1 kana kwakafa 3 zvinokunakidza izvozvo zvinokunakidza izvozvo kuti he kutotaura namba kuti 3000 kutotaura kunyatsotaura kuti 3000 aiwa aiwa musatidaro munomboziva here kuti life is like a hero thank you
ukapo Mavaza uyamchelesisa ukugugura hundi nyakuzwa ukukhuluma kwaba kumavaza ukuthi lokhu okwenziwa yigugura hundi yena emweni wakhe kuyamchelesisa yikho kubenza ukuthi bangabuyi ngapha kithi abantu esahlukuluzwa yigugura hundi ukuthi size batshele ukuthi sahlukuluze kanjani sihlukuluzwa ngubani kugugura hundi
salibonani basakazi be-studio 7 ngiyabonga ukuthola leli thuba lokuthi ngikhulume emsakazweni wenu uyazi lo elimbiza ngodokotela Mavaza limtshela sihloniphe thina abantu besiNdebele kumbahloniphe umhlaba uthi lapho abenza ubudlova obuhlungu kangaka akwenze kube into yokudlala kanti vele labo abantu bazosihlonipha kuthela kambe uma becabanga babone ngani khonokho abakwenzayo into esiyibukayo kumbe bafuna sigqugquzele udlame abantu badobha izikhali bake bashaya siyacela limkhuzele umuntu limkhuza akhulume ezinye izinto kodwa angakhulumi izinto ezingamlinganayo ma wayengakazalwa tell him to shut up ma wayesezele tell him not to trivialize such a brutal episode ngiyabonga
salibonani balaleli abahle e-Studio 7 ngiyalibingelela ngegama likajesu ngithi libe lempilo ende balaleli abahle abasakazayo mina ngihlutshwa ibhoda ukuthi ayivule abalaleli abahle ngahlala ngikhuluma into one lezikulu ukuthi kambe balaleli abahle umashuwa sekukhangelwe okwezikolo abantwana bengafundi yikho kuthiwa yikuphila emhlabeni lokhu thina abantwana bethu sebefile ngezikolo balaleli abahle ake lihluze indaba yezikolo ukuthi abantwana bavala after 2 months 6 months 9 months 3 months bengafundi khonzwa yini balaleli abahle abantwana sikhala ngabantwana ukuthi bayemuva mayiwuthi kungasafuneki ukuthi abantwana befunde akuse vele kuvala umhlaba wonke izikolo kuthiwe bengasafundi abantwana balaleli abahle njalo sicela ukubana izikolo azivule balaleli abahle abantwana befundi ukuze labo phela isasa labo liphambili ukuze labo bekhone ukubana besisebenzeli ukuze labo bekhone ukuthuthukisa umhlaba ilizwe azivule izikolo nyama lapho lamabhoda sicela ukubana avule amabhoda
zonibonani ku-Studio 7 ukhulumayo ngubhodoza lo oyakhwele ngasedenfam elwagwelo yeyi ba-Studio 7 sisizeni amasela enkomo sekasithwalise nzima indawo yakithi amasela la ngathi athunywa ngamagqwetha asegwelu laphaya amagqwetha la kabanjwa enetraki yenkomo egcwele inkomo kodwa kwajika izakhamizi ezibabambile zaba ngabantu ababi waye zibagcinile ukuthi kutholakale labo abantu abatshontsha nabo inkomo la magqwetha azange alale nasesitokisini abe sephumile kodwa ke abanikazi benkomo batholakala bathatha inkomo zabo kwaba yikuphela kwendaba nje Sela alisisiza sazi ukuthi umthetho usebenza kanjani kodwa sithwele nzima elwagwelo sithwele nzima ngamasela enkomo. Amasela enkomo athunywa ngamagqwetha bathi yiphi building yakhona esegwelo lapha abasebenzela khona. Laba bantu bachaza yonke into ngesikhathi bebanjiwe lapho ukuthi vele amasela enkomo kawabuthwa bayawakhipha bona. Asisakwazi ukuthi umthetho usebenza kanjani mase sijika futhi sesitshontshelwa ngumthetho. Besicela lisisize, lisisize ngesenzo esenzakala elwagwelo abantu besitshoneni bezositshontshela inkomo zethu ngoba nabona badla nezani. Sithwele nzima, sokufuyeka nzima, inkomo kazisakwazi ukuhamba zodwa, sezihamba ziqhutshwa nje lapho eziya khona ngendaba yamasela enkomo. Siyabonga ngubhodloza lo okhulumayo.
Nawo bekungamazwi enu Lina, balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp angelani lokwenza le-Studio 7. Inombolo zethu zithi 1-202-465-0318. Kwezemelika, usomabhizimusi onguye umnikazi wendizamtshina zenkampani ye-Virgin Atlantic, umnumzana Richard Branson, uphaphe ngenye yendizamtshina zakhe ezalungiselwa ukuyafika enyangeni izolo. Wafika bucwadlana lenyanga wasephenduka. UBranson uthi lokhu kutshengisa ukuthi uZulu Mathupha uselakho ukuyafika enyangeni eziphaphela nje ukuyabona. Kambe bangaki abazenelisa ukuyafika enyangeni? Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina indaba yokuya enyangeni ngikhangela ngendlela etshiyeneyo enziwe ngubaba lo. Uhambile yena enyangeni, but umbuzo wami ukuthi nxa kukhangelela ukuthi amazwe amanyangela amanye afinyelele lawo enyangeni, akwenzileyo kunceda ngani umuntu okhona lapha eMelika ongela mali odubekileyo othi nxa ecabanga ngokuya fika emkhathini khona lesiyenyangeni vele kacabangela ngakho, ngoba ulezinto eziningi ezangihluphe ezimhlukuluzayo, kumbulele engadlanga, kumbuphandle, kusexotshiwe nxa kuthi kabhadalanga irenti. Mina kimi ngubone njenge engathi ngesilungu yishure ukuthi ngitshengise ukuthi lami ngiyakwanisa ukukwenza lokho. Ayi, ngingazi ukuthi ukuthi kuza impact njani i-economy, but kimi ngubone njengaleyani into yokuthi ngilami nginothile ngile mali ngifuna ukuthi limbone ukuthi ngiyakwanisa ukuhamba ngiye emkhathini. Kodwa bese ngizibuza ukuthi imali yangi iyokhe leyana ayenze ngayo ukuthi aze ayifike emkhathini kambi binganceda abantu abangaka abahluphekileyo abangelazindlu. So mnuke emkhathini ngikhangela ngenye indlela, and ngikhangelela lokuthi iZimbabwe nxa ingakwanisa ukuhamba emkhathini, but kuyinokuqakathekileyo ukuthi iZimbabwe ngakwenza kwakuqala unceda abantu bayo kulokucabangela ukuhamba besiya emkhathini ukuthi uzasinceda ngani. Angazi, we are different, abantu babona izinto ngendlela etshiyeneyo. Mina ngibone lokhwana njengendlela engayisiyo, ungathiwa kule sokulokuthi kuncintisana phakathi kwabo somabhizinisi ukuthi oyafika kuqala ngubani, ngoba singakhohlwa ukuthi okumenza ukuthi ahambe bengafuna ukuqalelwa ngubhezuzi.
Engakasuki uBranson sizwe esithi yena ufisela ukuthi abantu makhaza labo benelise ukuyavakatsha enyangeni. Ubona kuzenzakala yini lokho? Baningi abakhanya bengaba lesifiso sokuyafika khona.
Uhamba wakhethi ukhangelela ukuthi abantu abaningi labo behambe bayavakatsha enyangeni. Kasitelanga ukuthi uzakwenza njani lokho. Umbuza baphi imali laba abantu afuna bayifika, uza kupha incedo kumbe uqalisa indlela yokuthi abantu bangafika khona ngale? Yena uhambile ngenxa yokuthi unothile. Angiboni mina ukuthi kulo muntu othe silalele olezandihluphe zakhe, njengoba nje ukwazi lapha e-America kuthiwa kule 1% abanjengayena lowo muntu ohambe enyangeni abalimali, then 99% kayilayo imali yangkhona. So phakathi wabona laba abangelayo imali yakhona, amboni ukuthi ukhona okucabangayo ukuthi yena sengingafaka imali esikhwameni sami ngibekele ukuthi ngize ngihambe enyangeni, ngoba zikhona ezinye izinto ezibahluphayo ezicakathekileyo. Ngaye kuthiwa yena lo usomabhizinisi lo ohambe enyangeni wayaphenduka, wasefika wathi yena hayi ngizadinga abalalokhu lalokhu abangelalokhu lalokhu ya ukuthi nqabe lesifiso sokuthi bahambe bayefika enyangeni ngime ngusponsayo kumbe ngizakunza kusubsidize ukuthi hayi imali intengo yangkhona imbuku yabhatala noma kubhatala kube kufikwe ngaphansi kodwa kathongo lutho.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesinazo. Kambe luzaphetha ngani udlakela olwenzakala kwele South Africa? Igciwane le-coronavirus selingenile nasemaphandleni esigaba seMatebeleland South le-North. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.